Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 25 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, imali yegolide ethiwa yimosi oyadunya iyaqala ukuthengiswa lamuhla. Ingcwethi zithi ukunqoba kukhetho lwama-by elections okwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kuza kwenza ukuthi leli bandla lingazihluphi ngokubumba ingatsha zalo.
Udaba lolu olwama-structures baba yelu daba oluhluphayo ngoba kukhulunywa ngomthetho. Kodwa ke ebantwini ngokwakho abantu kabalani lakho, abantu bakhangelele umuntu wabo ababemfuna.
Kambe uhulumende uza kuphanya amaChina okuthiwa yiwo azayakha amadamu eZimbabwe alithumi lambili.
Umsebenzi wabantu ezabakhethayo ayisukukusikolisa indumba, izinkwa, izicathulo, lani lani, lezigqoko zamabhele. Umsebenzi wabantu ezabakhethayo yikuthi lokho kuthiwa bayeholda i-government accountable.
Umsekeli kamongameli welizwe, umnumzana Constantino Chiwenga, ulandula ukuthi udonselana amandla lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ancintise ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ethiwa imosi oyathunya iyaqala ukuthengiswa lamuhla. Imali le engasoze isetshenziswe ukuthenga ezitolo izathengiswa ngentengo yegolide womkambo womhlaba jikelele. Ibhanga lesizwe ele Reserve Bank lithi ozayithenga uzavunyelwa ukuyithengisa ngemva kwamalanga alikhulu lamachumi ayithoba minwembili 180. Izathengiswa ngemali yakwamanye amazwe. Zithi ukunqoba kukhetho lwama-by elections okwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kuyona le mpelaviki kuza kwenza ukuthi leli bandla lingazihluphi ngokubumba ingatsha zalo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change linqobe kukhetho luka-Ward 16 eChibinge laku-Ward 5 eKariba. Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa utshayele ihlombe amalunga ebandla lakhe anqobileyo esithi benze lokhu bengela ngitsho ugwaliba olulodwa lemali yokukhankasa. Lokhu kwenzakala kulokuphikisana ukuthi leli bandla libumbe ingatsha ama-structures na elawadiliza phambilini kokulahla ibizo elithi MDC Alliance. Abanye bathi ukungabi lengatsha kuzabangela ukuthi linqotshwe kukhetho. Kodwa abanye abacumungela izombusazwe abafana lomnumzana Rejoice Ngwenya bathi ingatsha azincedi ngalutho. Sixoxele ocumungela izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Engunanzelelayo baba Gande ukuthi khona ama-wards wonke lawa abevele ngawe MDC yona le yatshintshayo yaba yi-CC. So lokhu kutshengisa ukuthi khona abantu bakulesiya sigaba kusho ukuthi balokhe besayilandela i-opposition. Njalo nje kusho ukuthi khona bona balokhu belengqondo yabo vele benayo njalo besazi lokho abafuna ukuthi ngabe kungaba ngumphumela. Nxa ngibona yeah empeleni ngo 2023 ngibabona futhi bewina ngoba bakumaintainile lokho. kodwa engunanzelela njalo futhi ukuthi khona njengoba nasokunje kusho ukuthi izano la esokumele ukuthi isebenze nzima sibili kakhulu ukuthi khona iyenelise ukuthi convince abantu bakuleyana indawo. So yikho engunanzelelayo kodwa ngiyananzelela athi ukuthi umumo wona ungwawo vele anti uyayikhankasela yona
kule daba oluhluphayo lezinsuku kubandla le-CCC olokuthi ibandla leli alila ngatsha kumbe ama structures pho manje ngabe nqoba kukhetho kanje kutshengisa ukuthi ama structures akhona la awalancedo na ngokubona kwakho.
Iye udaba lolu olwama structures baba ye ludaba oluhluphayo ngoba kukhulunywa ngomthetho kodwa ke ebantwini ngokwakho abantu kabalani lakho abantu bakhangelele umuntu wabo ababemfuni. So ke ngendaba yomthetho ngiyabona ukuphikiswana ngomthetho kodwa umkakhulukazi umthetho isikhathi esiningi kayisiyo into egoqa abantu. Abantu bona bavele bayazigoqa yikubona ukuthi lakathesi loba lo engasakhankasanga esebenzisa ingatsha zebandla lakhe esingathi ngama-structures ngesilungu akuvele nje khona akutsho lutho ebantwini ngoba abantu bona babe bemazi umuntu wabo abavele behamba layo. Phela laba ama-structures anti babe besenzela ukuthi nje bathi coordinate abantu babo bakwazi ukuthi khona njengoba nasilakho i-structure ethi sile 20 kusho ukuthi already sesile 20 votes kodwa lapha kathe sabantu bona laba nxa ubakhangele uyabona khona bona balandela into yabo abalandela amabhuku abalandela umthetho kodwa balandela umuntu wabo abamfunayo bacabangela ukuthi khona angabancedisa uhlupho lolu ababhekane lalo. Pho ke mina vele into yama structures yona ngwayo vele hayi kimi nje hayi vele kayitsho lutho nxa abantu besazi ibanhle ngesikhathi izinto zizinzile nxa izinto zizinzile ngoba abantu abaningi babevele bengakhangela izinto zonke lezi kodwa kathesi ngobunzima obukhona elizweni abantu bacabangela ukuthi khona bangakhupha lo uhulumende okhona funa izinto zabo zibe nganeno baqala ukuphila impilo engcono. So indaba yama structures ayisiyo ndaba ebalulekileyo kakhulukazi phambili nakwabantu yiwo umbono wami lo yikho okwenzayo futhi okwenza ukuthi khona abantu bayivote balivotele leli bandla loba lingelazo ingatsha lezo ama structures lawo.
Umnumzana Greta Vodloza Sibanda ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Olwezinwa lubika ukuba ilizwe liphakathi kokwakha amadamu alithumi lambili. Amanye awo azalethela uzulu inguquko efana lokuthelelezela ukugola inhlanzi lamandla kagetsi. Amadamu la abalisa elegwayi Changane Dam lamanye abikwa ezakhiwa ngamankampani awamaChina. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eMatabeleland Human Rights Institute ithi lanxa kuyinto enhle udubo ukuthi abazasuswa endaweni okwakhiwa khona amadamu la abatshelwa ukuthi bazancediswa kanjani njalo uhulumende kaphumele egcikeni ukuthi abeChina laba abakha amadamu la bazaphiwani ngemva kokuwakha okungenza ilizwe licine lisezandleni zamaChina. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso le uNumzana Khumbulani Maphosa.
Ukuthi lakhiwa ngubani ngakuqakathekanga ngoba kumele kuthathwe bona laba abale skill le expertise yokwakha. So ukuthi kwakhiwa ngama China kasilwi lakho nje ekhona asilandaba lakho kodwa silendaba lakho ukuthi kaku disclose ukuthi ama China la azatholana ngoba noma idamu leli ngabe lakhiwa ngama Australians noma lakhiwa ngama British noma lakhiwa ngama German noma lakhiwa ngama Russia noma lakhiwa ngama Americans noma lakhiwa ngama South Africans Zambians, noma lakhiwa ngamaZimbabwe, besizabuza umbuzo ofana nayo. Umalakha yena idili lithini? Utholani? Umbuzo lokho umbuzo, ngoba umbuzo kawulani lokuthi owakhiwayo owakhayo yingubani ovela ngapi. Umbuzo uthi disclose the deal. Faka izinto egcekeni sibe kwazi ukuthi nxa esenza lokhu efaka imali yakhe engaka, yena uzathola laphana okungaka ngesikhathi esingaka ukuze simonithe. Ngoba the other thing omele bakuhulumende bayifunde ukuthi le into yenzelwa thina abantu, njengoba isenzelwa thina kumele sibe yazi, kube segcekeni, kube yinto esiyibonayo efakwe yabamgceke.
Manje mnumzana Maphosa uthi uZulu enzeni ngodaba lolu ukuze laye abe lesiqiniseko sokuthi udaba lolu luyalungiswa ngendlela efaneleyo.
Engingakutsho mvalelisa abalaleli ukuthi balaleli, sakhetha abameli bePhalamende, abantu esabakhethayo sathi kabayesimela ePhalamende. Umsebenzi wabantu esabakhethayo ayisikho ukusichayisa amaslogan nxa bebuya emhlanganweni. Umsebenzi wabantu esabakhethayo ayisikho ukusikholisa indumba, izinkwa, izicathulo lani lani lezigqoko zamabhele. Umsebenzi wabantu esabakhethayo ukuthi baye lokho kuthiwa baye holder i-government accountable, baye holder executive accountable, umongameli labo minister bakhe lezisebenzi zikahulumeni. Ngaleso sizathu asibathumelene message, asibafonele no-MP bethu nxa bebuya emhlanganweni, nxa sihlangana labo emachurchi ethu, sihlangana labo emchadweni, sihlangana labo ezimfeni, sihlangana labo emagross, emabhawa, kumbe ngaphi ema-sports tournaments. These days sebekhampena ngokwenza ama-sports tournament. Asibabuzeni ukuthi MP dilivani elenziwe labantu abakha amadamu lawo. MP akuhambi esibuzela ukuthi sibe kwazi idili lidisclose lifakwe egcekeni, sibe kwazi ukuthi laba abasincedisa amadamu bafake imali yabo engaka, bona batholani okungakanani. Yiwumsebenzi wethu zakhamizi, yiwumsebenzi wethu balaleli, yiwumsebenzi wethu bantu bakithi eZimbabwe. Sinyekela khonoki kusasa yethu iyathengiswa, ithengiselwa abanye abantwana. Abantwa bethu bazosala bengelalizwe, abantwa bethu bazosala bengelamnotho, abantwana bethu bazosala bengelalutho, ngoba sokuthethe kwaphiwa abantwana bamaChina labantwana bakwezinye izizwe. Thina sizaba yizigqili, abantwa bethu bazala izigqili zezinye izizwe, abantwa bethu bazakolonizwa futhi ngezinye izizwe. Ngokuthanda ukuthi thina siyo siloke simofuza kulokuthi sibuza abantu esibameleyo basibuzele uhulumende, kube khona i-accountability ne-transparency esegcekeni. Ngiyabonga libe lesuku oluhle likwenze lokhu, sibone ukuthi siyaphuma, kuzaphuma into engcono eyakhile izwe lethu leZimbabwe silithanda kangaka.
Umnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eMatabeleland Human Rights Institute, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uthi uyasikela uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe nguye ozamela ibandla leZANU PF kukhetho lomnyaka ozayo. Lokhu kuza ngemva kokuba ababe inkokheli yabasakhulayo kubandla leZANU PF bekhokhelwa nguMnumzana Godfrey Tsenengamu besungule elabo ibandla, besithi ngoba uMnangagwa usesalela esikhundleni yena wayevumile ukuthi uzasuka kuhlandla lombuso elesibili achiyele uJiwenga. UJiwenga uphume emsakazweni weZBC ngempela sonto esithi usekela uMnangagwa ukuthi amele leli bandla kukhetho oluzayo. Ngesizwe amazwi kaJiwenga.
Isungari chivake inyika edu tichitunga mirirwa na vaMnangagwa. Ndova tichaenda na avo zakare pasaru zerikuya goreri no uya. Hakuna mumwe anenga aripo kunze kwavo. Tiritose.
UMnumzana Constantino Chiwenga ngumsekeli kamongameli welizwe ubekhuluma emsakazweni weZBC.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. iphephandaba le Standard lilodaba lokuthi ngemva kweminyaka emine kwabotshwa isotsha lisetheswa umlando wokuphosela umongameli Emmerson Mnangagwa uGulunede enkundleni yeWhite City kobulawayo. Kuvele ukuba leli sotsha lalingekho elizweni lise India mhla kusenzakala leso sehlakalo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi obengumphathi ntambo wesabelo seHarare umnumzana Oliver Jidawu obhubhe ngeviki edluleyo uzabekwa emathuneni eHeroes Acre lamuhla. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani ma Zimbabweans amahle lonke basakazi baka Studio 7 yalivingelela. Ngithanda ukuthi ke ngiphawule ama mistakes ayenziwa ngobaba uJoshua Nkomo. Namhlanje aqamba eyodwa wayengumhlonitshwa sibili, nami ngiyamhlonipha kakhulu, kodwa kumele sikuvume ukuthi kwaba lama mistakes ayenzayo. Ulama strengths akhe zabe ngifaka ngerecorder ngerecorder limbalele ku Studio 7 ifaka abantu bazwe. Point number 1, into yakuqala qala njengoba umgawe ngusekretari wakhe kwakumele ukuthi ubaba uNkomo abe le ndlela yokumhlola ukuthi kaxhalanga yini. Yiphointi yakuqala. Kulama rumors okuthi bakhona ababekhona inhloli zakhe ubaba uNkomo njengoba izibha yayilibutho elikhulu ababemtshela ukuthi hayi umgawe seqalisa ukuxhwala khonapho ebhazuka esuka ukuba ngusekretari wakhe kwakumele akunazelile. Okwalamhla ke sizama khonapho yiphointi yakuqala engiyikho yona lethi kwakumele akunanzelele khonokho ngoba sizakhayela iphointi to ye uthi kwaletha difference enjani ukuthi balwe lamakhiwa bengama different forces abambe operative eMozambique abambe seZambia kungani bangazange bahlangane from the word go onxa bahlangana from the word go kwaba lama disadvantages anjani umgaba zangase affect yini ku agreement yona leyo. Thank you very much.
Sibonane ekusini bantu Studio 7 nivuka njani nonke nabonke abalalele ngiqala ubuzelo etshelojo ward 7 azilo hlupho lapha thina sicela sidlise umyalezo lokwaba ba econet silohlupho lwe network lapha. Network iba khona ekuseni ngabe ma 9 5 o'clock uyabaleka. Sicela ke nisize baka econet bantu lisincedisenini lapha ku what 7 kune booster lencane le lapha esephumula mission. Sicela lisincedise ngakho. Hayi namhlanje sikhuluma into eziningi, sikhuluma ngakho kona lokho kuphela nje ukuthi abakwa econet besincede bantu nge network. Econet lisincedeni nge network yasi super bantu la semini kwenzeki into likayikho. Please cela lisincedise bantu ngoba uyi booster yenu mbe yengasebenziyo kuhamba njani. Cela lisincedise.
Yes, Studio 7 linjani? Yeah, ay siyamuzwa kulo baba lo uthi uNdebele lo ensuza lo baba lo othi uNdebele lo. Ay ngihlala ngimuzwa esikhathi leziningi ngihlale eposta ama audio akala gxeki MRP. Hey MRP kaye bambana lo chamisa skipiza izana ubonani iphathe ngaphuma ngevote nalana wona baba mokanye umdala mawungakho nabo bathu uNdebele wona umdala mawungakho njalo yeke ukuqoqa abantu bakomthwakazi ukuthi beyibambana nabantu beHarare le kwayihlula lokho kwayihlula kudala lokho yikho sifuna ukuzimela si MRP. Wena mafuna ukuyabambana nabantu beHarare hamba wethi abantu bakithi lasifuna ukuzimela wona lokho kudosela abantu bakithi eHarare kona inti iHarare inti yabo yasabantu bakithi ayihlulayo vele chamsi wakho lokho kuyafanana lokho iMpumalanga nje uMpumalanga lokho kuyafanana hawo uyibona laphi iphathi labo vice president abayi 2 wena 3 abantu bangamadophe lawo chamsi wakho lokho kuyafanana lokho democracy lapha.
Sanibonani mafowethu, sanibonani ninjani nonke. Sacela nje ukudlulisa nje lokho okuncane kakhulukazi lapho bathi abantu abahambe ucheka ama-voters roll ukuthi amagama abakhona yini abantu bebhalisele ukuvota. Hayi mina njengami nje kwalami side kuyafana bakithi ngoba noma uvotile awuvotanga kuyafana. Qembe elibusayo lingahlulwa lyalele embusweni, so asikho isidingo sokuthi abantu behluphe lokho bethu bavota bayenzani. Ababone bona ukuthi lona iqembu elibusayo alibone lona bazoxabana bona ma ukuthi sebefake bexabane ngoba kuyafana noma bengadliwa bathi bona badliwanga ngenxa yokuthi bona ilizwe lamasosha. So kuyafana abayenza bakubonanga abantu bayahlupheka. So ayikho into esingayenza, sivotelane ngoba kuyafana bathi babuze babuyinile noma bewinanga bahlezi bebonanga ukuthi sothi njengamanje sebekhulumile ukuthi vele bona ilizwe ngeliphathwa omunye umuntu. So kuyafana nayikelana abantu benkosi behlalele
salibonani salibonani ku studio 7 hayi siyajabula inews kusinika inews inews siyajabula ngenews ukusipha izindaba ezenzakala ngasekhaya mina igama inkosi namandla ngokuhlela ngesesouth africa ngisuke ezimbabwe emfila kuso insiza hayi uyani phambili isipha izindaba zasekhaya uyambona umnangakho hayi uyalwisa ukubulala abantu be-citizen corruption manje umbuso wakhe lo awuqondanga umbuso kamnangakho lowawenzayo aphume esikhundleni ekhulile kuyongela amajaha lake zame sibone ake zame sibone
sanibonani studio 7 sanibonani studio 7 konke kulungile nomanje izinto zijekile konke kulungile impilo njengoba vele impilo esesiyiphila i-survival of the fittest ezimbabwe yim uLouis Guduza into engiyibhekileyo nje ukuthi kulokuhlupheka okukhulu okungenile ekhaya yebo ye abantu bayaphila kodwa umuntu usephila ngempilo yakhe nawo ngeke ngakhangela le ndlela okukhulunywa ngakhona namalokuze nale into zokubhadala imali zokuthi abantwana bayabhala lokhu lalokhu kuyadanisa kakhulu lokhu alokusekhaya okusekhaya akusaqondakali ukuthi siya ngaphi ivini ngesikhathi sempi akuzange kwaba njalo kwaba lezikolo ezivalwayo kodwa some of the things were functioning ezinye izikolo zazifakshini abanye abantu bethatha abantwana babe basekobulawayo abanye kwezinye indawo kodwa izikolo ezinye kwaku-right but izimbabwe akunampi impi ekhona ukuyavota abantu balungiselela ukuyavota and amafemu avaliwe ngingathi mina amafemu asekhona ma kuthiwa kule femu ungadinga umsebenzi emotshari uyawuthola ma ngikhalkuleta ngama-statistics ama-motsharis sokulaba amotshari okuthiwa thina singabakuncuke abanye kuthiwa ngosibanda abanye ngomdawini abanye ngobani bani unenge okungamamotshari and just look at what is happening ama-fly by night motshari zasegcwele khona lapha e-South Africa ingaze eBotswana ngoba amanye ama-countries awavumeli into ezifana nalezi ezenzakalayo so into eyikhangeleke ukuthi ke hayi ilizwe selibone ukubolo kokugcina ngoba manje lapha sokuye ukuthi imali isithathelwa abantu abahluphekayo all right for comrades
sanibonani baka studio 7 khuluma noPeter Ngwenya ePlumtree eMalopa eGwembuzi Village kunesimanga lapha engifona nje esiyenzwa ngeZeki iZeki ngihambile mina bengihlala eSouth Africa ngisebenza ngagcina ukuvota nge-1980 kali uphela impi so angisengazi ngivote manje sengi-resign sengihlala la ekhaya abantu angibhalisanga ngifuna ukubhalisa bathi ngiye ePlumtree ngikade ngithatha imali zami ngiyobhalisa ePlumtree mina nsemareserve emaphandle so ngidadela umuntu ukuthi ngifake umuntu emsebenzini kumbe ngifake umnangakho emsebenzini kumbe ngifaka noma mbani iniphathi kodwa kunabantu abathatha izithupha abantwana abathatha izithupha manje bebethathisa abantu izithupha la bantu bavota kanjani kungabhaliswa kushekwa nje amagama abantu ababhalise kudala so umbuzo wami lo ukuthi ngiyabuza ukuthi siyayithatha kuphi imali yokuthi sigade imabhasi namateksi namakhumbi siye-Plumtree siyobhalisa ivoti ePlumtree abayicabangekayo ngicabanga nje yazingazathi bangayilingayifaka ku-agenda and then sisizwe abantu abamapolitiki ukuthi bayithatha njani le ndawo ngiyabonga amen
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika Oyengumongameli welizwe leMelika umnumzana Donald Trump ubikwa edonselana amandla lo wayengumsekeli wakhe umnumzana Mike Pence ababili laba sebephuma emgceke ukuthi sebeyingwelenja lokhu kwenzakala idale leSenate liphakathi kokucubungula ukuba uTrump wayelesandla na emvukeleni oyenzakala nyakenye lapho abalandeli bakhe abangena khona ngamandla esigodlweni seThe House kusenziwa umcimbi wokuvuma ukuthi uBiden wayenqobile kukhetho ikomiti ecubungula lolu daba ikhangelelwe ukuqhubeka ngomsebenzi wayo ngenyanga kaMpandula sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ngibona sibili mina ngathi basendimeni sibili elungileyo kakhulu ukuthi kukhanye ukuthi kwenzakalani, ngoba nowenzani, wakwenza njani, wakwenza nini, wakwenzelani khona. Kungathi kuyahlubeka, kuyahlubeka, kuyakhanya. Okwakhathesi ngendlela akade bekubeka ngayo ngestage, ngestage, izigaba ngezigaba. Hayi, kuyakhanya ukuthi kuyambeka egcekeni sibili uhulumende, umongameli lo owayekhona uDonald Trump, ukuthi khona wakutshotshozela lokho. Lokho sasikwazi, kodwa ke okwazi kwakhona sasingakwazi njengalokhu esesikwazi khathesi ngemva kweqembu leli okuthiwa yikhomishini. Indlela ekuletha ngayo, lefaka ngayo abafakazi laba abanye bakhona babekhona sibili, hayi kuyaphuma sibili kube secekele. Yokuthi nje yena umuntu wenhlanhla, yokuthi angazi ukuthi inhlanhla yakhe ngenjani, kodwa ke eqinisweni sibili, hayi kuyamfaka umthetho, uyamgoqela sibili, umbophe nje umfake laphana angene ejele ngendlela akujojozela ngayo. Lokho kuyinto ngikho kubona kwamoyana le into yona le.
Sizwa kuthiwa bayaqhubekela phambili ngolwesine besithetha leli cala, njalo bekhangelisisa ukubana umnumzana Trump wadlala ndima bani. Ubona kungaphumani ekucubunguleni lolu daba?
Ngasikhangela beqhubeka besiya phambili, hayi sekusegcekeni ukuthi lapha yena ngokwakhe, yena uDonald Trump sekumhluba sibili, kuyamhluba amandla akhe lana, ukuklamasa kwakhe lokuyana kuyamhluba. Ngoba okukhona ukuthi laba abalandeli bakhe bayilaba labantu abathi sizavimba indlebe, singaze salalela, singaze sabona ukuthi kwenzakalani. Kodwa-ke angithi ilihlo kalincitshwa, lendlebe kayincitshwa. Bayakhangela bona phana, babeke bekhangela ngasese, bekhangela, ngoba angitho into lokwalo kungarekhoda laphana, kuyaziphinda kuziphinde kubuyele emuva kusephana. Bayakhangela khona laphana bamangali, abanye bakhona sebemangali ukuthi utho ukuthi uhulumeni umongameli wayefuna ukwenza into enjalo le yokuthi aguqule umbuso ngendlela enjalo. Ngoba lapha e-America akujayelanga ukuthi akukaze kwenzakale ukuthi upresident afune ukwalela esikhundleni ngendlela yona leyane njiyana. Yiko-ke kuyaphuma, nxa kuphuma-ke laphana kuyamhluba, kuyamhluba amandla akhe lana. Ngibona ngathi awasela mandla amakhulu kakhulu. Uyafuna sibili ukubuyela laphana, uyafuna, uyatshotshozela, uyabilayela kakhulu ukuthi abuyele laphana. Angithi yena ngumuntu okukhulumela eceleni, ufuna ukubuyela laphana ekukhulumela eceleni, azame ukudiliza konke lokhu esesikubonile ngaye. Yikho-ke asazi ukuthi abalandeli bakhe bazathini, kumbe baqhubeka belokhu bemsekela, kumbe bazakhithika. Kodwa kabaningi sebekhanya sebekhithika, ikakhulu laba abafundileyo, ababalileyo, ababonayo, labalandela izinto. Zabona-ke khonapho ukuthi kuzawela ngaphi indukulo xaxa.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kwele Melika. Kati asisavumi uba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Imali yegolide ethiwa yimosi oyathunya iyaqala ukuthengiswa lamuhla. Ingcwethi zithi ukunqoba kukhetho lwama-by elections okwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kuza kwenza ukuthi leli bandla lingazihluphi ngokubumba ingatsha zalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.